umqando lowu uchaye iregion ngathi mina iSouthern Africa uyichayile kakhulu yikubona ukuthi lokukhiza kwesnow eSouth Africa ayisiyinto ebijayelekile kakhulu yebo sikujayele kubo Lesotho ezintabeni kule South Africa ungani bekuyinto nje ebakhona endaweni yesithile but okwalonyaka hayi kungaphambili endaweni ezingayijayelanga kodwa kithi ke ekhaya eZimbabwe yebo siwujayele yebo asiwujayelanga ngiza kubeka njalo kasikujayelanga eminyakeni edlulileyo le eminingi ngoba sikhangele ukutshintsha komkhathi lokhu okukhona esithi climate change kodwa ungaya back into history uzafica ukuthi kuye kwaqanda kakhulukazi ngesikhathi senesi esewinter phela yikubu sizwa abadala bethu kungaqanda kakhulu lezulu ukuthi likhona kodwa nanku-ke because of climate change lezulu lakhona lelangazi lizaba khona yini ngoba bakhuluma nge-El Nino le esisuka elwandle engadisturba hlezi umkhathi wethu kusiya kusama kodwa-ke lokhu esikubonayo kumbe sikubonile izolo lakuthangi eZimbabwe hhayi sileminyaka ethile singakujayelanga uzakhumbula ukuthi besi-expect ukuthi kuqande kakhulu around kubo from 21 June around that week or 21 June ilanga likhatshana le kodwa kuqandanga it was very warm kodwa nanku ngenxa ilanga selingani seliphenduka selibuya ngapha selibuya lo moya lomnengi sekuqanda ngamandla umqando lowo kuminyaka emlutshwane edlulileyo hayi azange siwubone lowo owakhathesi uphambili
uthe uselizweni leMalawi kunjani khona ngapho eMalawi lakho kuyagodola yini
lapha ngikhona ke lapha eMalawi in the southern district izolo lakuthange besingaqwa ngamajesi bekuchisa ukukhipha lenhlanzi emanzini namhla ulapho kuvuke kugubuzele khona kulomoya ungani kuyaqanda kancane ngikhuluma nje lakade saqwa ngajesi langalesi sikhathi kodwa esikuzwayo okusuka kithi ngale makhaya ngiyakhumbula labo teacher baka you know abe ECD kusiya kubo grade 1 bebekhuthaza abazali ukuthi abantwana babuyele engubeni ezincane kusasa ngoba kade bekhala abantwana namhlanje uyaqanda
ungaxwayisa uthini labo abangakhathazwa kakhulu ngumqando lo okuthiwa abavulnerable kuyini abantu abangakwenza ukuzivikela
abanye bethu laba the less privileged silabantu abahlala esitaladeni silabantu abampofu phakathi kwethu abangalanje yona ingubo yona ijesi omakhelwane sibona ukuthi abantu laba they are warm bangaba warm ngokubanika izingubo ngokubanika amajesi akhudumala okugqoka singabadingela inkuni bawothe abantu laba into ekhona yokuthi abanye abantu bayafa especially laba abahlala esitaradini emadolobheni bayafa bebulawa yimqando kakanti nabanye abangelazona ingubo bayabulawa ngumqando onje izifukelazo futhi ziyafa onkukhu imbuzi you know izimvu ziyafa ngalesi sikhathi somqando so kuyadingakala ukuthi lasezifukeni zethu sifuna ukuthi they are sendaweni enclosed engani yakhudumala for inkukhu zakho basimbawula sibi xa ungumlimi sikhangele umakhelwane phoseli ijesi lendalo ongasayifuniyo labo bathole ukuthi bakhudumale phoseli ingubo leyana ongasayithandiyo loyithandayo abadala abakhulileyo ama-orphans child-headed households the elderly ngokunjalo nje you know bathole ukuthi bakhudumale ngoba yeyi kushayile ngiyabonga.